Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesibili. Mhlaka 2 ngoBakazi 2022 ngoProphet Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Okwenzakala kuyasethusa kakhulu ngoba sikhuluma ngokuthi irobbery le iyenzakala enzikini yedolobha likaBulawayo. Lapho esilenkamba khona ezamapolisa esilenkamba zamasotsha.
Amapolisa athi yadinga izigebengu ezibambe imoto ayithwala imali inkunzi zihlomile kobulawayo izolo. Zathathela unogadi amadola amelika azinkulungwane ezilikhulu $100,000 kanye lengxenye yesigidi samarandi ase-South Africa i-R500,000. Amazwi enduduzo yalokho itheleka. Ngemva kokutshona komlobi uKhonti Mhlanga obe yingcweti kwezokulungisa imigido lemiculo obhubhe izolo. Amalunga edalela ephalamende awebandla ele-Citizens Coalition for Change, umnumzana Job Scala omela izengeza West loGodfrey Sithole omela iStungiza North, bebesemthethandaba kamanje namhlanje ngemva kokuphanyeka isicelo sokuthi baphiwe imvumo yokuhlawulela isibambiso esebheyo. Zonke lezi ndaba lezinye lisozizwa kulomsakazo. Amapolisa athi yadinga izigebengu ezibambe imota ethwala imali inkunzi zihlomile kobulawayo izolo. Zathathela onogadi amadola emelika azinkulungwane ezilikhulu $100,000 kanye lengxenye yesigidi samarandi ase-South Africa i-R500,000. Limota ibihambisa imali kunkampani esetshenziswa ngabaningi ukuthumela imali ekhaya eyemguru ekulobheni ula Street. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Phonyathi uthi isehlakalo lesi senzakala ekuseni njalo uthi badinga abasolwa abane. Phonyathi uthi abantu abangaba lolwazi ngezigebengu lezi kumele bashayele ucingo kunombolo ezithi 0292-885479 kumbe ku 0242-703-631. 0242-703-631 nganye laku 0712-800-197. Izigebengu ezitshontsha zihlomile ngemibhobho sezandile elizweni. Untungameli Nkomo weStudio 7 wenelise ukuxoxa losomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Alec Ndlovu ngalolu daba.
Okwenzakala kuyasethusa kakhulu ngoba sikhuluma ngokuthi irobbery le iyenzakala enzikini yedolobha likaBulawayo. Lapho esilenkamba khona ezamapolisa, esilenkamba zamasotsha, esilamehlo abantu labana abe intelligence kahulumende ukuthi kwenzakala isehlakalo esinje abantu baphumelele benze bengazange sibili babe lokwenqatshelwa ngezomthetho kusenza sizizwe singavikelekanga kakhulu kuyasethusa kakhulu lokho ngoba ngakumbe sikhuluma ngendawo ukuthi ikhasana emakhaya bese ngaya kuzwisisa kodwa ke phakathi enzikini kaBulawayo kusenza sizizwe singavikelekanga.
Isizathu kungaba yini Ndlovu ngokubona kwakho ngoba amapolisa siyake sizwe ekhala ngokuthi akalazo izinto zokusebenzisa ezaneleyo ezifana lezimota kanti siyake sibone njalo kubotshwa amapolisa lamasotsha abe yingxenye yezigilamkhuba ezinje kungaba kusenzakalani kahle kahle.
Okukhona baba Nkomo sibona ngani kwezomvikela kukhona ukungathembeki ngoba eqinisweni kathi kuvele khona umgobho sibili uphuma njani enkambeni uyephathwa ngumuntu ayewusebenzisa khona silazo indlela zokuthi labo abalama license guns kumele bawathathe njani njalo nasikhangela zona ezokuhambisa thina njengabantu abas sebenza koBulawayo asivumi ngoba ungakhangela kuma national highways ethu khose yonke indawo zathola kulamapolisa and behamba ngezimoto transport balayo zikhona imota ezithengiweyo nyakenye eziningi kakhulu ezokuthi zincedise amapolisa mbona ngani okwenzakalayo ukuthi ukuganga sokukhulile sokuchelile kakhulu kwezomvikela ikakhulu kiyo kanye amapolisa ngoba sike saba lawo amanye atholakale etshontshile kulamanye atholakale ebambana lentambo zamagetsi kanye lama-robberies nje amaningi atshiyetshiyeneyo sikubonile kusenzakala lokho.
Njengoba kubanjwa inkunzi yamabhizimusi amakhulu kangaka ibhizimusi ethwala imali lina osomabhizimusi abancane abazimeleyo lizivikela njani pho
lapha baba Nkomo sokusazi ophezulu kuthi ukuthi vele eqinisweni kasivikelekanga ngoba nxa kuzabanjwa abantu abakwanisa ukuthi babe bahaye ama security companies abe armed basebenziseke ama license guns pho thina ke esivele silengise izandla singalayo leyo mpopo kusenza vele sizizwe singabantu abangavikelekanga kanti ke njalo siyananzelela ukuthi bona abantu kuze bakwenze baphumelele kusinika imicabango eminingi ukuthi kambe sibili iyabe irobbery eleqiniso kumbe abantu laba basebenza labanye baba baphakathi khona phana hayi thina sibona ngani kuyasolisa kakhulu ukuthi sibili babe bezenzela from outside sibona ngani probably kungaba nje internal work iyabe senza kahle.
Lo ke umnumzana Alec Ndlovu osomabhizimusi wakoBulawayo lapho limuze exoxa ecingweni ekhona ngale woBulawayo lo ntungamile Nkomo owe Studio 7. Amalunga edale lePhalamende awebandla eleCitizens Coalition for Change umnumzana Job Skala omela izengeza West lomnumzana Godfrey Sithole omela iShitungiza North bebesemthetho andaba okamanje eHarare namhlanje ngemva kokuphanyeka isicelo sabo sokuthi baphiwe imvumo yokuhlawulela isibambiso esebheya. Amagqwetha ababili laba athi sebehlale kakhulu okwesikhathi eside bevalelwe icala labo lingathoniswa ukuya ngapi. Umanji uStanford Mamba nje uthena uza kwethula isinqumo sakhe ngolesihlanu. Abaningi basele bebambe wangaphansi ngemva kokuphuma kumfanekiso womeli weMathobo South edale lePhalamende engowebandla eleZANU PF umnumzana Soncube obhodanda wana yonke ezinkundleni zokuxhumana ikakhulu kunkundla eye WhatsApp egcobe esifubeni owesifazane emkhombe ngombhobho esithi umfice elemota yakhe ebijontshiwe. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Ponyathi utshele iStudio 7 ukubana sikhulumelaye kusasa ngalolu daba ngoba engakabi lolwazi olupheleleyo ngalolu daba. Uncube yena kade engadobhi ucingo lwakhe. Embikweni obhodayo ezinkundleni zokuxhumana, uNcube uthi yena owesifazana lo umfice esemodeni yakhe eyatshontshwayo eyohlobo ole Honda Fit. Amazi enduduzo aloke etheleka ngemva kokutshona komlobi uContinue Loving Mhlanga obeyisaziwa kakhulu ngegama lokuthi Cont obeyingcwethi kwezokulingisa ezemigido lemiculo obhubhe izolo. Iningi lithi ubelothando lokuthuthukisa ezemidlalo yokuzithokozisa kanye lamasiko. Njalo ubengomunye wabalwela ilungelo loluntu ikakhulu elabantwini abasesabelweni seMandebeleni. Ingcwethi kwezemidlalo yokuzithokozisa uBhekilizwe Ndlovu owasebenza waholwa lwangukhonti emakhosi theatre kobulawayo uxoxa loSithandekile Mhlanga ngokusebenza akwenza lo moyi.
Ukutshona kukaMhlanga yikutshona kwelanga kwabaningi abebesakholisa isikhudumezi salo elo langa. Kubuhlungu kakhulu ukudlula kwakhe. Yebo ubekhulile uMhlanga kodwa ubengakagqi ukuthi besingabe sesikhangelele ukuthi angadlula masinyane kanje. UMhlanga ubeyindoda ebisebenza obukufunda kuMhlanga ma uthe wathola ithuba lokusebenza laye kwakuyikuhlakanipha kwakho ongakubuza ukuthi kukhalipha i-intelligence ayenayo lo kusebenza nzima. So aso umuntu obumthola nje edlalisa isikhathe exoxa kumbe uMhlanga ubenganathi notshwala. Bethi nje manje ngene emakhosi ngisebenze naye 2 years unginikeza emakhosi ngarana i-restaurant nebar for 2 years. Ngangakaze ngibona uMhlanga eme phandle exoxa nabantu. Wayeathi maye me ngaphansi kwesihlahla yabefundisa abafana namantombazane idrama. Maye ngena uyaye ofisini yakhe phambi kwekhompyutha yakhe ebhizi esebenza esenza ama-project. So ubecilile cili emsebenzini. Ethi maye ehleli phansi eshare nabantu ulwazi lwakhe lwedrama le-art nje in general, ubukholisa ukumlalela uMhlanga maye evula umlomo ekhuluma nge-art. Angazi ukuthi wayefundela kuphi ngoba angizange ngizothiwa uMhlanga uke waya esikolweni sedrama, but ugcine sengumuntu onobevakatshele emazweni esenza inkalakatha zezinto. Wakhipha ama-productions amakhulu eqala ngestage o-double up o-Nancy lendoda uthe esuka lapho endlena ku-TV sinjalo wakhula wayenza umakorokoze inkalakatha zamadrama mpela ayezokudlala. Of course wenza nezinye zepolitics ezifana nabo members only nabo good president ezathi nasezimbophisana ngamaphoyisa, but zamwinisa ama awards amakhulu akho. So bekukuhle kakhulu ukusebenza noMhlanga and sizosala simkhumbula.
Abaningi bathi kuningi abakufunda kuye, singathi lokhu kungabe kuthiwa ngabantu abaningi yini elikhulumisana la ukuthi wayefundisa ngokuqotho kungelansolo.
Yebo, kakhulu uMhlanga ubefundisa and bekukholisa kakhulu ukuthi ahlale phansi alalelwe share inknowledge yedrama nemusic. Umhlanga ubengumuntu obe very versatile kakhulu endabeni ye-art. So bethi uma ngaye ekutshela ngemusic umangale, engokutshela ngedrama umangale. Uzathola ukuthi futhi inknowledge yakhe ibroad ukuthi it was about i-content, ibuye futhi ibe technical to the extent ukuthi ubeyizwisisa i-camera, ubeyi-direct i-camera uMhlanga, ubemdirect u-editor manje editor ilogu nje imininingwane yakhe. Kube mnandi kube njalo, ube kudirector noma nawo uli ephuza ukuthi impela lapha umuntu lo uyayazi into ayikhulumayo. So he taught a lot and he groomed a lot of abantu abaningi kakhulu. Ayisikho lo one boy obayi two, wonke lo wonkana uMhlanga eZimbabwe. I think wonke umuntu nje bemali umuntu lwana owazivula indlela yakhe egangeni kungelandlela ngitho, wayivula kunzima. Kukhulunywa ukuthi Matabeleland marginalized, yena waba nguye omkhulu eZimbabwe yonke in terms of drama ngoba bonke bayamguqela manje. Khuluma ngamadoda agunywayo ku-editing afana noNdumiso Ncube onguye omkhulu mpela endabeni zoku-editor, abalobayo abafana nabo Raisedon Baya, abadirector abafunda noku-actor abafana nabo Petisa Isithole noThembi the wife who was a great actress. Kudala sathi nokumbona kodwa ngumuntu obe-actor kakhulu, akazange athanda i-TV uThembi, akazi kwasuka kwathini. was very tender stage, but what more Malapana won with Nancy Front and become Sanga, as in Calagatas into. So I saw Muntu, who would Lala Lodge with Lille, who could show any Lang and Jomo Bansilo, Elin Calagat, and the abandoning Sia Kuluma Citina, Jambe Gumelesi Kulisi art in honor of Umsang, Jambe Sina Yo Iloquin of Asia Leon, Fuso Bagu Woody, Woody and the Alegan, the Bessie Pong disappear and Yamalali art.
Lo be kungumbhekilizwe Ndlovu ingcweti kwezemidlalo yokuzithokozisa lapho ke limuze ikhuluma ecingweni losandekile Mhlanga oweStudio 7 eseSouth Africa. Kunjalo nje iofisi kamongameli Emmerson Mnangagwa yethule umbiko othi uMhlanga uphiwe inhlonipho yokubhadalelwa indleko yokungcwatshwa nguhulumende i-State Assisted Funeral. Hatshi inhlonipho yeqhawe lesizwe njengalokho obekukhangelelwe ngabaningi. Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo The Connection sikhuluma labasakhulayo ngenkinga abadibana lazo empilweni. Kweziphathelane lezomnotho welizwe namhlanje abantu makhaza bathi alabalufinyeleli uhlelo lukahulumende olokuthenga imali yamatshe eyegolide eyama gold coins ngoba lubiza imali eningi abangayiholiyo. Iningi lengcwethi ezicubungula ezomnotho welizwe zithi uhlelo lolu lungaphumelela lungaqhutshwa kuhle. Usandekile Mhlanga kweStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Eli lethule umbiko izolo lisithi selithengise imali yamatshele edlula inkulungwane lengxenye yayo i-1500 njalo liza kwethula eyinye ezinkulungwane ezimbili i-2000 kuyona le iviki. Kodwa uMnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association uthi imali le iliphupho nje ebantwini makhaza.
Umphakathi uyakuzwa ukuthi kukhona into okuthiwa ngama gold coins njalo bakuzwa kuyinganekani ayisiki ukuthi bayakwazi kuhle kuhle ukuthi iveli isebenza njani njalo itholakala njani. Bona nje nxa bekhuluma ngakho bayebekhuluma bezekelisa behlekisa ngakho ukuthi kambe kungaba into enjani. Okwenza kube njalo yikuthi ke imali le mbe singathi gold coin le ibonakala njengento yezicebi abayibo abazazithengela lelo golide mhlawumbe kuyindlela yokuthi lelo golide balithenge ngemali ethiphileyo balithwadikela abalithwadika khona kube sokusenza ukuthi ngaleso sikhathi ngenxa sebethe bafisa bona ukuthi balitshintshe lelo golide mhlawumbe bathole inzuzo. Siyakwazi ukuthi sithe sicine ukuzwa sizokuthiwa 1500 units mbe singathi amagolide layo wathi sethengisiwe njalo kusuka kuhlupha uzulu kakhulu yikuthi intengo yakhona efunakalayo o-$1800 kusiya phezulu nxa umuntu efuna ukuthenga iya ifunakala. So abantu nxa beqoqa nje bayathi ukuthi kahambe singabe siyizibulo ezinganani ukuthi singathatha inkalakatha yemali engako sisiyathenga iphisinyana yegolide esingakwaziyo ukuthi iligolide ngempela ngoba sebe singakwazi ukuthi lenziwe ngegolide yini lelo coin. Kumbe njalo kuyathi mhlaso kuphambili phambili ukuthi hayi lapho lasaya likubambile yimali nje kumbe ligolide lingasigolide. Abantu nje bakhuluma ngakho behlekisa ngakho bezixoxela kabakwazisisi lokuthi okukhulunywa ngakho kuyini. So yiyo isituation ekhona kuZulu ukuthi lanxa kungathiwa ngiyayithenga ngezimdola i-800,000 zimdollars umuntu uyabe uyayithatha ngapi njalo omunye kwanika umzekeliso wokuthi kambe umuntu ngingabe ngiyisikubula esinganani ukuthi sendithole imali engako engazayo vele ngiyibambe ngigijimele ukuyathenga ikhoyili mhlawumbe engamphunyuka iciniwelele emgelweni yahamba lamanzi mbe yahamba lezikhukhula ezinye. So abantu njengamafithane yiwumbona abalawo bakubona nje kuyinto yezicebi abantu abaphezulu abantu abazama ukuthi bazigcinele imali ngolwazi bona abalalo kodwa uzule engalwazisisi njalo le ntengo yakhona ayifinyelelwa ngumuntu wonke nje ompofu. Abantu abampofu bavele kabacabangela ngakho njalo kabazimadini besiba lalo lelo gold coin ngoba intengo yakhona ikhatshana kakhulu ukuthi uzula ifinyelele nqa ukukhunywa ngabo 1800 kusiya phezulu US dollars imali yethu sa umphakathi njalo even ngemali yeZimbabwe o 800,000 kusiya phezulu ezim dollars siyo mali umuntu wazana njengoba la so yikho ke begqiba ngokuthi lokho ikuthengiselana kwabantu abaphezulu abadinga isikhiwa elitist approach to solving economic problems so ngamafitshane ke yiwo umbono kaZulu wakobulawayo umbono kaZulu jikelele nje wemaphandleni iZimbabwe jikelele
amazwi akhe agcizelelwe ngumnumzana Michael Ndiweni isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Vendors and Traders Association
esikuzwayo ukuthi ama gold coins ama vendor amaningi awa-afford nxa sikhangele intengo yakho iphezulu kakhulu yinto ezakholiswa izinodi lezikhwe kodwa abantu wazana angeke baqoqe imali ifika ngaphezulu yamadonga so ayinto nje abanikazi ithi basabe sikhange incinci indaba enambitha
asizweni umbono kamnumzana Masimba kutshewa ingcwethi ecubungula ezombusazwe
kutsho ukuthi indaba yama-gold coins engxenye ababethenga imali ama-US dollars ku-black market yiwo asebethenga ama-gold coins lawo kukhanya njengani singathi liyaphumelela kodwa i-2000 gold coins kaso maningi kakhulu so engxenye bengarelease amanye angu-2000 ama-coins azathengwa kodwa nxa kuyokuthi bafuna ukuthi abantu bakhaza lawo bathenge abantu abalezimali ezilutshwana kumele lungise ama-gold coins angaduriyo because abona ukuthi uhulumende ulama-programs abane-construction njalo babhadala 50% ngama-Zim dollars so ama-companies anjengalawo azuza ama-contracts amakhulu yibo ababe le mali eningi ama-Zim dollars abengayisebenzisi khathesi ukuthi ama-RTGS asatholakali lapha ku-black market amaningi so kutho ukuthi idollar laseZimbabwe liza-appreciate in value ngamandla njengoba liyabe lingekho esikhathini esiningi
ibhanga le-reserve lithi i-committee ye-monetary policy izaqhubeka icubungula ukuthi ngaluqhuba njani uhlelo lwemali le lona olwethulwe ngeviki edluleyo ukuze luphathise ukuthuthukisa umnotho welizwe ngimele iStudio 7 ngikhonapha eWashington ngingusithandekile Mhlanga uhulumende Uhulumende ubika ukubana lokhu eqhubeka ngohlelo lwakhe lokuncedisa izigaba ezijeneze zelizwe ukuthola amanzi ahlanzekileyo ngokuzigebhela izibhorane yisiqinti senkaya eMthebeleland North ngesinye sesiqinti ezigejelwe izibhorane okwamanje sesigejelwe izibhorane ezimbili kuwadi inye ngayinye lokhu kutsho ukubana lolu hlelo luchiye inkayi isilezi borane ezifika amashumi ayisithupha 16. Ugayena Gumede Saidi ube lethuba lokuxoxa lomphathi ndambo ubona ngezamabhizimusi amancane laphakathi laphakathi kanye lezentuthuko yelizwe unkosikazi Sithembiso Nyoni ngalolu daba.
Kanti ngaqalisa lakhi wenjani? Ukuthi ukuthi lokho yikho usithabisayo kakhulu ukuthi programs zamanzi seziqalisile njalo ziqalise endaweni eyomileyo okudlula zonke indawo kube into enhle kakhulu but it was a battle it was a fight ukuthi kuze kube khona ngoba icompetition inkulu but siyambonga upresident wethu ukuthi ukuvumela ukuthi kube lama drilling rigs achona kangaka and then kai siqalise lapho okungela manzi khona and i-drilling rig yakhona izahlala enkayi kuze kuphele amawodi wonke kugejelwe ama-balls ngamabili ngamabili ngamabili
amawodi mangaki
amawodi angu-30
amawodi
so ukuthi ama balls azaba ngu 60 ayabela manzi amaningi.
Uhlelo lolu liza luza kuya kwezinye indawo eMathebeleland.
Ye luza hamba. Ye ngizwangani ukuthiwa i district inye ngayinye izabe le drilling rig yayo. Ukuthi singaqede enkayi sesingahambisa lapho abangalayo khona. Bangaqeda bese kuphenduka ngoba ngosacela ukuthi i-village inye ngayinye ibe le-pole ezinjalo ezi-deep. Senzele ukuthi abantu babe lamanzi. Amanzi iwahluphayo kakhulu. Ngoba ungakhangela lapha ungela manzi, ungela infrastructure enjengamanzi, imigaqo, i-transport, intuthuko iba nzima ukuthi yenzakale. Lapho kulamanzi khona, abantu bayathelezela, abantu bayalima, abantu babe lezivuno ezingcono, balima imbita bathengise. Khonokuyana kuyancedisa kwi-economy yendawo. Obe kusenza ukuthi inkayi ibe phansi kuswelakala kwamanzi ikakhulu.
Loge ngudokotela Sthembiso Nyoni limuze ixoxa lapho ekobulawayo lo Gaina Gumede Saidi owe Studio 7 ecingweni. Uhlelo lokubhalisela ukuvota lokhe luqhubekela phambili abantu abaningi kodwa lokhe bengelasifiso sokubhalisela ukuvota loba ukuvota ngokwazo ezigabeni zeMandebeleni. Sibe lethuba ke lokuxoxa loNkosi Khona Dibithi owe ekhaya vote ngalolu daba.
Esikunazeleleyo thina sisebenza kuma communities especially eMathebeleland nje ekhaya vote ukuthi abantu sebediniwe. Esikho ukuthi ayivota fatigue. Ngizwa abantu abanevi ekhuluma ngevota apathy, but mina ngithanda ukukhuluma kakhulu ngevota fatigue. Ngiqondane lo mbuzo lowo khona. Last week ngingafika eBinga. EBinga ithe nginanzelele ukuthi khona iBinga Eden liya ilabantu abangu 3000 kuphela ababhalise ukuvota. Umbuzo nalowo ngiyubuza abadala kwamba ngathi sikathi indaba abantu bengafuna ukuvota kulabantu abangaki la. Bekulabantu abangaki lapha in this community and how many and how can they participate in elections? Abantu sebediniwe, abantu abatsha sebediniwe, ababoni uncedo lokubhalisa ukuvota, ababoni ukuthi kubaphathisa ngani empilweni zabo. Uzathola ukuthi kathesa abantu abatsha kathesa bazicabangela ukuthi bayenze ne-state baphume eZimbabwe bephila kwenye indawo lapho abangathola khona impilo engcono. So kuba nzima ukuthi sithi nxa sikhuluma indaba zokuphatheka enhlelweni zokuvota ezokhetho sibe labantu abasha khonapha eduzane ngoba ababoni ivalue or i-importance yakhona lokho. So konkana kuyadina abantu kakhulu ukuthi sabe sonke siyenza into le every 5 years kodwa singaboni ukuthi isifikisa nga. Okunye futhi nase ngunanzelelile
i-social media ngathi ngubambe umlomo khona lapho. Kuyini sibili okubonayo wena kuthenana kungaba yimbangela yokuthi abantu bangabi lesifiso sokuthi babhalisele ukuvota loba ukuvota ngokwabo?
Kathesi nxa seZimbabwe lapha sikhulukhanye i-economic situation. I-economic situation kayivumi. Nxa ngikhuluma ngokuthi kayivumi, ngikhuluma ngokuthi lathi njengabantu abayenza i-voter education. Uyeza umuntu esithi ngenje umsika wami lapha ngihambe ngiyebhalisa ukuvota. Ngoba mina kade singayele ukuthi abantwana bangadla. Economic situation is making people think more about what they need to do in terms of ukuthi baphile than ukuthi baphatheke enhlelweni zokuvota then uzanazele ukuthi okwesibili ukuthi ama isile history eZimbabwe yama disputed elections ukuthi njalo nje i-opposition iyabe isiye ema-court siyakulwisana labezekho ukuthi ukhetho aluhama kuhle benika ama-reasons abo athile. All that information is information eku-public.
Loke ngunkosi Khona Dibithi owe ekhaya vote ebesikhuluma laye ngezokuvota. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo Mfatsi Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.